besihambile ke sisecholoso ku ward 1 indawo lana ke ikashana okunye kumangalisayo njalo lo 2 umhlangano wathi silawo ke echoloso ku ward 1 obe umhlangano ke wa wokuthakazelela kunqoba kwami nomzana uWitness Khumalo. Witness Khumalo ngeke wanqoba ukhetho lwezileyo kucouncil wawina ke leyo iwadi. Ngokutshelwa-ke ngabakhala ama-statistics babesithi bona wathola 95.5% okusho ukuthi laba livoti lihle kakhulu. Abantu ade bekhona-ke ngobuningi babo izakhamizi, ubukhokheli bomdabu, abantu abadala okunye okumangalisayo bekukhona nje kuthinjwa ukuthi kuyokuthakazelelwa ukukhonisa kunjani. Ngaphandle kwalokho-ke bekule bukhokheli bephathi i-CCC uProfessor Osman Ncube lamalunga ongu-president we-CCC lamalunga-ke awe national executive le province lamalunga-ke awe ward naleyathi sikhona senazelela-ke ukuthi kade kukhona njalo ama-councillors ngobuningi bawo becholoso indawo le enxa engikhuluma-ke angizukukhohlwa ukuthi indawo ekatshana kakhulu sibili njalo segrand emgwaqo yabona yihambe kuhle kube kuhle-ke kwabamnandi kwabanjalo kwajasulwa kwaba lawo-ke ama-address akhulunywe ngamalunga ephathi atshiyeneyo amanye amathuba etholakala ekhulunywa njalo ngezakhamizi kusenziwa-ke lowo msebenzi yebo ukuthintile sibili kuhle-ke ukuthi hayi ephathini iphathi-ke ivele ukhetho yaphuma naloku kwathi sikukhangele celebrate ngako sahluleka lapha siyehluleke khona okuhlanganisa lokuthi sehluleka ukuthi sinqobe okwasasikukhangele kakhulu kukamongameli upresident welizwe lokuchasisa-ke ukuthi isimo sephathi simi njani okuhlanganisela ukuthi kulungiselelwa-ke ukuthi ama-structures ephathi wonke kubonakale kwakhona endaweni ngingakubeka ngalo mhlobo ukuthi siyananzelela ukuthi impi yonke ile nto kuthiwa ile strategy sayo esizakalayo sizananzelela ukuthi-ke iphathi yethu CCC isaholwa ngumongameli wayo owasephuma sengathi sewaretayayo kumbe ngathi warizanayo umongameli ngaleso sikhathi wayengu-Nelson Chamisa. Kwakule strategy-ke esasikhona ukuthi indlela ema-structures ethwa yona singathi kwakuphaphalaziwe kwanyushalayizwa ukuthi kulezi ndlela ezikhaleti lokunye okuvalwayo ukuze kungayenzakali-ke ephathini ngemva kwalokho-ke kwasetshenzwa kwafika lapho kufika khona asisasitholanga-ke isicoco belo-ke wasesuka-ke umongameli. Now okwenzakalayo yilokhu hlabezulu yilokhu abantu bayafuna okunye okumangalisayo lapha-ke bezama ukuthi bazwe intakazelelo ekhanya-ke isuke yaphakama ngendlela ephezulu kakhulu nxa sikhangela indawo engela-transport okungakanani makhaya abantu badamba ngezinyawo amangezinqola amabhayisikili layo yonke indlela njalo bangenza bayefika khona.
Abantu bemukele njani inkulumo ezethuliweyo? Bazwisisile kumbe babuzile ngokuthi i-CCC isiyiphi, ikhokhelwa ngubani, lokuthi kungani bengamboni uMnumzana Chamisa, njalo abantu bayasuthiseka yini ngokwenzakalayo?
Hayi, kuchasisiwe-ke ukubana kumele ukuthi njengoba njengakhuma nge-strategy laphana sempi kuyabuyelwa phela emuva ukuthi we-ceasefire nxathiwa -ceasefire kuyabe kubuyelwa kunto loku esingathi i-planning ukulolonga amacebo ukuthi singawena njani kade kunjalo-ke ngaleso sikhathi lesigijimisa ukuthi sithathe kumbe sithumbe ukuwina kukapresident laphana. So ngalokho-ke kathesi kumele ukuthi abantu iphathi tribusima kumele ibuyele emuva-ke iyebonta amasasaza yawavusa kuvuselele kuyiwe phambili kusetshenzwe abantu kuyiwe kucongress kufakwe abantu bekhethwa ngabantu. Ukhulumile lo mongameli ukuthi abantu bonke bazakhetha kusukela phansi kuze kuyofika e-national level. Zonke izikhundla ezikhona ephathini eziku-constitution zonke-ke zizakhethwa. Isikhathi-ke ukuthi kuza kuba nini-ke lizananzela ukuthi sivela-ke ekhethweni kulezinto eziningi abantu bake bethi ikakhulu nxa ukuthi leli sesayidini engasatholanga isicoco esiphezulu ligcina-ke liyukuthi liyabe lisazwa ubuhlungu kuphela lisazama ukuhlikihla izilonda lezi libe lazo ngokuzwa ubuhlungu ngokungatholi leso sicoco kodwa-ke sesiyele-ke sahlangana-ke sonke sikhona ukubana umsebenzi kazulu wokukhulula uzulu kuzanipf uhambele phambili kuzayenzakala ama-structures e-party kuze kufika lokuzenileyo bese kuyiwa ke ku-congress. Umbuzo omunye ukuthi kambe umongameli uchamisa ungaphi? Impendulo ukuthi uthe yena-ke umongameli u-former mongameli we-CCC wa-resigna wachiya-ke i-CCC esechiya i-CCC akudingakali kangako ukuthi thina njenge-CCC besiloke singixotshanisa njengomuntu imisebenzi esiyakwazi ukuthi kuthiwa i-voluntary work. Wasihamba-ke ngokucabanga ukuthi ungasikwazi ukuthi uyabe diniwe kumbe kuyabe kutheni kumbe wadabuka inhliziyo yakho ukuthi asawinanga kumbe akula muntu-ke okwaziyo ngaphandle ukuthi nxa kungabuzwa yena-ke ukuthi kumphatha njani. Kwachasiwa-ke ukuthi i-structure se-party esasivele sikhona sesiphetheyo yena-ke umongameli uprofessor Osman Ncube nguye ophethe ngalesi sikhathi kuzokufike-ke isikhathi se-congress kufakwe laba abazabe befakwa ngaleso sikhathi i-party iqhubekele phambili. Njalo i-SSC yakhe-ke uthe yena-ke kumele ukuthi kubanjwe ibhuku elithiwa i-constitution ngazo zonke izindlela, ngabe kunzima okungakanani lelo bhuku kalibanjwe kube yilo elizasibamba sibe ngabantu abazaliphatha ngendlela ephezulu ibhuku lela. Yinto ekhulunyeyo-ke, hhayi abantu bajabulile kakhulu engakusho ngamaphishane ukuthi uZulu ujabulile-ke umbona ngale themba wabona amapisha yabona ukuthi kade kungani besikobulawayo e-White City nabesiku-deep rural sile emakhaya. Hhayi-ke siyabonga-ke, sibonga bonke labo abadlule ephathini emdlalweni ngathi silawo khona ngale ngabo wethu nesikhumalo, siyabonga kakhulu.